Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuNcwabakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufake isaheke. So khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikhangela nje izolo kuthangenyana uSol Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration.
Iyasilela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela.
Isigqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ngothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebelele North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona eze-vaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba i-corona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe ku-vaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima.
I-lockdown inhlukumezeka kuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Lanamhlanje abantu bami kabaye esikolo. Lo baba ongakwamade sebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela ye-lockdown. So akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufake isaheke. So khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami. Akungichazanga ngoba kangisasebenzi lo mkamasasebenzi abantu abami balahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi hey isihluphile ngoba hey abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECDC soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown kabaye esikolo. Umnyaka uqalisa uziye kuphela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwe okokuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe eyesibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZibra bathi lokhu bebandlululwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu uthi okuhluphayo yindlela okunikwa ngayo isicupho seqhawe lesizwe.
Kufanele kube ne-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele bechiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike wagijima wayenza lokhu lalokhu wasacrifice impilo yakhe ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa ngohulumende akuhambelane labanye abalweli lizwe like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration
uMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa isichopho zokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo umnumzana Eliphas Mashaba okubandlela ezanu-PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi kuqakathekile ukunanza usuku lwe-Heroes Day
sisilabanye abantu abayenza izinto ezitshiyeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa ngakho ke lo nyaka upresident ku-New Dispensation Comrade uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko njengoba dokusazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela okuqala waya empini
abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abatshiyeneyo wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Siphosami Malunga umtakamoyi uSidney Malunga owangcwatshwa e-Heroes Acre eHarare ethathelwa ipulazi ngurhulumente labanye bakhe ababili umnumzana Zephania Dlamini lomnumzana Charles Moyo abathathu laba bathi bathenga ipulazi enyamandlovu emuntwini omhlophe kodwa umnumzana Gaja bazithulela omunye wabakhokhela amapholisa ensida awe-Central Intelligence Organization umnumzana Dumisani Matsibanye Nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho bathume khona umnumzana Davidson Gumbo uba ahlale esangweni uDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapholisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli
ukuthiba kuDlamini vele yena akasela mvumo yokudingini la
ningasavunyelwa ngoba
sivalile la
ningasavunyelwa ngubani
umthetho babantu awazi
umthetho uphi
awazi
wena uthunywe ngubani wena Gumbo indaba le is before the courts.
Before the court.
Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata angithi
madzibanyata namas
awumas yeah ubuyela lapha kuthanga
kuthanga
yes don't worry right wena are you a beneficiary uphiwe incwadi la
lami ngomunye wakho
right it's good indaba le is before the courts right and it before the courts ihanjiswe nguye nalo ubudimisane madzibanyata uye what uthi lingabanye bakhe
aso wethu so ngabanye abafuna ukulima bakhe
so kuthiwe ulime lapha egedeni ulime lapha endlima khona
hayi lapha wena ungathukutheni sima esilitshela khona mdala ukuthi lapha
so nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe angisangeni mina
hayi asoze lingena athi lithise court because it
is
lamuhla nje
right lalela ke
ngikutshela
wena into kumele ungangena eplazini uzangenza
hayi ungangena kwenkani
yeah vele you have no right to be here
ungangena kwenkani
buya le offer letter yakho
kula mapolisa
hayi no lingakudeleli Gumbo
khayela phela amapolisa akusele
wena nxa uphiwe nga nxa uphiwe iplot hambe eplotini lakho lapho uphiwe khona
lapho egedini babantu sithe alingeni kuphela
why ukuthi wena ungubani
thina lathi sikulandelayo
ukuthi wena ungubani
akwazi ke lapho uthi usungamfaka ngapho
nxa uphiwe indawo hamba lapho uphiwe khona bakhona abantu abaphiwe izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise so wena ubuya lapha ngaliphi
hayi mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiphendule but engicelayo ukuthi egedini nje nxa sizwisisana lani lingumuntu omdala
bengicela ukuthi lamlinzwe sizwe hayi kwalamuhla hayi
lapha sizwe umnumzana Zefania Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni se esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosami Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla siphoxa lezakhamizi emadobho esebelele seMatherwell South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. UNkosazana Mary Mhlanga ohlela kuWard 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngokuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala, sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
UNkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu
uhlupho olukhona, kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela lase St Joseph. Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba, kodwa umango sungani uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewardini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili abangalazinqola, kunzima ukuyafika khona esibhedlela.
UBhekimpilo Sibanda ohlala eMakhasa eWard 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lelu lo-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi sokukhona ukuzisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa isihluphe esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushoda, bathi usaselayinini uzothola umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothola usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothola hayi nakho usubuyile, zigijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa nesizathu sokuthi uyashoda. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
USibanda uthi kayitholakali ijekiseni le makilinika.
Kuthiwa kumele siye kumaklinikhi singasayi ema-Peace Hospital. So abaningi bahambile lapho kumaklinikhi futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlubeni maybe ingxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba bele namba yokuthi kuward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka bahle babuye bekhangele inamba engabo bafike bahlale baqede baye kwi-ward bahlale beqede. Ngibona ngani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria ongomunye wabathunjwa ngamalucatsha eBoko Haram usezihambise emasotheni lendoda iyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelweni seBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amalucatsha aweTaliban asethuphune idolobho leKunduz latshiya amasotsha kahulumende ibambelele emagcekeni endizamtshina nalapho abahlala khona. iTaliban isithi ihluphune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Isikhathi sezamasiko
uhlelo
lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla-ke udaba lwethu lwamalobolo. Silobaba umbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Akuqhubekele phambili sizwe baba uNgwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto zokufanele uthenge laphana ijazi likababa uphinde uthenge ijazi ijali likamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi ungananzelela uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani. Abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha. Kwathi nxa kufika abelungu lapha kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali. uTheophilus Shepstone wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plan yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafactory. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo zokuyolobola ngale kulowo suke esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosele ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu loko bephindezela kuningi esesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama damage. Lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo kodwa kusuke kungabanga ngendlela maso kusuba i damage sokusuba ifohla umuzi ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kuningi ngempela okubukeka kusazotshintsha ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi-ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje njalo nje sizakuqhubeka kancinyane ngendaba ka-Ananiya loSafira. Liyane sayithola ngaleyani viki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 ivesi lika-1 siya ku-6. Singaza-ke siyifunde njalo kodwa-ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcine sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kade uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso izikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga abazila iqiniso abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligobisa balithekise bakhulume lezinto ezizilayo. Kwesinye isikhathi bachiye into eyiyo bakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho-ke uPetro uthi kayisikho kumele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhliziyweni yakho. Izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli zibe sesandleni sakho. Zithi nxa zilungiswa zilungiswe kukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso. Izinto zingalungiswa ngamanga. Baningi abantu abathanda ukubukwa, mhlawumbe njengoba sike satsho kuleyayiviki ukuthi u-Ananiya mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe le gama. Bathi nasiya indoda u-Ananiya iyanikela, yenza okuhle, kanti nikela hathi ngenhl inhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye inhliziyo yayo kuSathane nxa kuvele ukuthi umkhokheli mana eqinisweni kwangcono abantu bakuzonde ube umyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho umuntu owazi iqiniso lonke nawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lo nkulunkulu wakudalayo owesithathu ngule lihambisena lonke usathane ngoba usathane ulako ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo nkulunkulu laye usathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo xa ungumkhokheli kangikhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba u-Ananiya wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwe isikhundla lawo leso laso ungavumeli usathane angene ahlale enhliziyweni yakho umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesisindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami okhuluma iqiniso ngasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu u-Ananiya amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa ngabe kuyenzakala lapha u-Ananiya bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga uNkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi amen.
Lohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa lakusasa sike sizwe ezabatsha.
Ngali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje silo Priscilla Incube ingcwethi kwezemidlalo la ngokuthuthukiswa kwabesakhulayo sikhangela umncintisano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje sihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo Priscilla ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu eZimbabwe elidlale ngakhona ekulumncintiswano.
Bafosa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamotshi isikhathi kahle ngithendile umbuzo wakho ukuthi wena ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma-disciplines abo. Mina I think ukuthi kwakhona abantu laba they tried their very best. Ngithathekiswa kakhulu i-performance ka-Donata Katanga. Ukhangela ukuthi ngumuntu ole 17 years usesenekusaselise esibili nxa engaphusekelo olufaneleyo batshengise esibili sam individual brilliance ngoba izini wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayo kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings.
Priski, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024?
Bafo, the Ministry of Sport, SRA Commission, Olympics Committee, abase bahlanganisa amakhanda kathi baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants, angulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So kabazi-ke enough time basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla working very hard in training ukuze kuthethe u-2024 they will be ready for this tournament. IZimbabwe as a country, the government, kayiba support with enough resources kusela kathesi batraine bangashoti lutho so that they can bring medals, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kweleZimbabwe?
Bafo ngiyabonga ngalowo mbuzo. Ngibone ngani lapho esisasiyela khona njengelizwe yebo uhulumende nguye omele athi spearhead indaba ze-sport, kodwa nxa kungela usekelo lwama-businesses be-sport aqiniseke ukuthi njengelizwe sihlahlapha struct. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxothela khathana our business people from sport. Silabantu sibili abalezimali ezimbabwe, but ukuthi bazifake kwi-sport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo kwetethu izahlala isemuva. Kahle ngunike example ye-South Africa, i-ABSA withdrew i-sponsorship yabo from i-Premier League ye-South Africa. I-DSTV took off. Besides i-DSTV uzawonswa khona kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Label leyana edlalelwa between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors abakhona kwi-sport. So njengelizwe we still need that. Nxa kungela private sector partnership in sport, we will always try fine. Public private sector partnership ziyafuneka even in sport ukuze i-sport yethu ikhule ithole usekelo olwaneleyo. Ngoba i-government iqinise ukuthi mhlawumbe ingangabi le mali eyeneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Brisky, isikhathi sesedliwe ngumangoyi. Zulukandaba, sithanda ukubonga uBrisky Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk, The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Olebalulisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wezemidlalo, igcutshela mhla imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan, lapho eliZimbabwe elehluleke ukuthola izicoco zegolide, isiliva le-bronze. Umdlali we-golf uScott Vincent waweleZimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye noThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe, eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugijwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Page uthe kusetshenze kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzwekazi le-Afrika ele-Kenya lithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngele-Zimbabwe ku-Olympics ezibuyayo. Sixoxe noFrederick Ndlovu okubekhokhela abadlali leziphathamandla ezikade zikhona ngale kwele-Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo e-Japan, hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama-best record abo ababenawo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter Otwa ugcine ifaka enye esingathi national record entsha ekubhukutsheni. Ngakho-ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba umnyaka owodwa usuke wadliwa umkhuhlane lo magciwane la awe-COVID. Ngakho sesifanele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho-ke ngalokho nje kuthi ukuthi hhayi iholiday vele ayikho, ikhefu alikho. So kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 ngakuthi kumele sithole nje imendulo esiqakathekileyo. Ngakho-ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga lezayo kaSeptemba silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe silungiselela futhi i-medium term yabikhangelela ama-Olympics ka-2028.
UFrederick Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sikhokhe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwe phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. yasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isiqhitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngu-Kip Story.